Kwakuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ngenjabulo ku Studio 7 olesitathu mhla 21 Ntolanja 2024 Mokips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Your Excellency Baba Mnangagwa, ndolanga kuzivisa ikhoga kuti isu kunokumashingo tinotenderane pa Vision 2030. Tinoti 2030 Baba Mnangagwa vanenge varipo.
Ngosuku lokulanza iNational Youth Day, inkokheli yabadala zanuPF Maswingo iveza ukuba izasekela isinqumo sokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa abuse kwesihlandla lesithathu, third term. Inhlanganiso ezimela ilungelo lentatheli lezindaba selisole uhulumende ngokwethusela intatheli lezindaba zephephandaba lobulembu eleThe News Works. Ugatsha lwezampilakahle lubika ukuba zokutholakale umgaga wegciwane elibangela umkhuhlane wepolio ngemva kokuhlolwa kwamanzi kwezinye izambuzi kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inkokheli yebandla leZANU-PF Emaswingo ithi izasekela isinqumo sokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa abuse kwehlandla lesithathu, i-third term, lesithi bazalwisana lalabo abazazama ukuvimba lelinyathela. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuphume embuthanweni wokunanza usuku lwabatsha olwe-National Youth Day okulikhefu elaqala libizwa ngokuthi yi-21st February Movement. Usuku lolo lwalungolo kunanza ilanga lokuzalwa kwayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Ekhuluma kulombuthano umgcini sihlalo weZANU-PF Emaswingo uMnumzana Robson Mavenyengwa uthe isigaba seMaswingo sifuna uMnangagwa abuse kuze kuyefika umnyaka ka-2030.
Tinoti 2030 Baba uMnangagwa vanenge varipo.
Mongameli Baba Mnangagwa, ngithanda ukulazisa ukuba thina lapha eMaswingo sivumelana lani ukuba liqede uhlelo lweVision 2030. Ngiza kuthi mina ngo-2030 ubaba uMnangagwa uzabe esasekhona.
Ekhuluma embuthanweni lo uMnangagwa uthi uNkulunkulu ngiyedwa ulamandla okutsho ukuba asuke nini esikhundleni.
Kulomuntu oyedwa kuphela okwaziyo ukuba ngizasuka nini nguJehova.
Kodwa abamabandla aphikisayo labenhlanganiso ezibona ngokulondolozwa ukwelungelo loluntu bathi okwenziwa iZANU-PF kuphambana lesisekelo sombuso welizwe esalojwa nguZulu njalo kuphazamisa umbuso wentando kaZulu. Isikhulumeli selinye lamacele awe Citizens Coalition for Change CCC uMnumzana Promise Mkhwananzi uthi okwenziwa iZANU-PF ikwephula umthetho.
Thina asivumelani lalokho okwenziwe ngobaba uMnangagwa njengokhuluma ade sikwenza insuku zonke ezedlulele.
UMnumzana eBhejamuka okhokhela ibandla le-People's Unity Party uthi abantu bonke kumele bekwale okufiswa libandla leZANU-PF.
Ngamatsotsi lawo abantu beZANU-PF labo bahamba bekankasa bemobilize amaprovince.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza lenhlanganiso ye-People Power uMnumzana Pride Mkhono uthi akusoze kube lula ukuthi uMnangagwa akwenze lokhu.
I-constitution njalo iyephambili ithi nxa umuntu efuna ukutshintsha i-provision naleyi kumele iye ku-referendum lapho abantu beZimbabwe bazavota khona bonke nje bonke abantu abali-above 18 years abalezithupha bevote bethi bona bayafuna yini ukuthi i-constitution itshintshwe.
Ekhuluma eMaswingo namuhla uMnangagwa ukhuthaze abatsha ukuba baqakathekise ukunanzwa kwelanga leli ngoba lusuku lwabo. Uthe uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukuqakathekisa imisebenzi eyenziwa ngabasakhulayo ngoba beyinsika intuthuko yelizweni. Isisekelo zombuso welizwe sikubeka sobala ukuba kumele kwenziwe i-referendum uma kulebandla elingafisa ukuguqula isisekelo sombuso welizwe. Okwamanje ibandla leZANU-PF lilamandla okwenza lokhu edalele House of Assembly, kodwa libhekane lobunzima ukudalele Senate ngoba alilabantu abenelayo abangavotela okufiswa libandla leZANU-PF. Kungaze kwenziwe i-referendum akuvunyelwa ukuba umongameli osesikhundleni okwamanje abuyele esikhundleni. UMnangagwa wake watshela umsakazo weCape News Network ukuba uzahlala esikhundleni kwesikhathi esihlelwe yisisekelo sombuso welizwe kuphela. Wathi uzadedela abanye isikhathi sakhe sesifikile. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ezimela ilungelo lentethelezindaba sezisole uhulumende ngokwethusela intethelezindaba zephephandaba lebulembu elenye The News Works. Leli phephandaba lethule udaba oluveza ukuba kulabaholi bamabutho abathathu abakusibanga samageneral abathola izitanda zokwakha izindlu ngongekho emthethweni. Isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana George Jaramba, wethule umbiko esithi intethele zingalokothi zingene kundaba ezibhadelelane lebutho. Inhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists iswele imbiko kaJaramba isithi lokhu yikuvimba imibiko eqakathekileyo ethulwa zintethele zindaba. Zona intethele zindaba zeNewsWorks zethule umbiko zisithi asiye kwethula ezinye indaba ezibhadelelane lodaba lwamabutho la. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomnumzana Dumisane Muleya, umhleli wephephandaba leNews Works.
Kusuke kwaba lokuthi base beqalisa nje ukusifonela bebuzabuza kwabanye esisebenza nabo ukuthi kanti amadoda la i-information le bayithola nga. Bona kahle kahle badinga ukuthi ngubani umthombo wendaba le esiyibhalileyo ukuthi ivela nga. Bayadinga ukuthi bathole umuntu ophakathi ositshelileyo ngoba abayiphiki njengoba bekhiphe i-statement besithi bayiphenya phakathi ukuze bathole ukuthi ihambe njani lokuthi ngobani abaphakathi kodaba le-corruption lord. So ngathi since last week bebelokhu bedinga bebuza abantu esibaziyo kuze kube yizolo besiye ebantwini abantu besithi abantu laba kanti basebenza lobani, bebuza obhala udaba lolu u-Owen Tagare bephinde babuze mina njengomhleli wephephandaba. So ngathi ya basithwalise nzima ngoba bazama ukuthi basilandele balalele ingcingo zona lezi esisebenzayo. Ingakho ngitshintshe ucingo.
Manje lizathatha nyathelo bani njengoba kukhanya sesibona labo mnumzana George Jaramba sebephuma emaphephandabeni lapha befunga begomela besithi lina elikwenzileyo akulunganga.
Sibonile besezwile ngoba njengoba silabantu esisebenza labo phakathi laphana kuhulumende bebesebesitshelile izolo ukuthi hayi lizabona kusasa isikhulumele sikamongameli umnumzana uJaramba uzaphuma esithi lina kumele lidalele katshana le ndaba le, phumani endabeni lezazingi lina ngoba indaba ezinje ezimayelana nama-institutions afana lebutho akumelanga intatheli zisondele eduze. Besivele sesikulindele lokhu ukuthi kuzaphuma kunjalo. Kuthe sibona ekuseni sekunjalo kusho ukuthi isinqumo esisithethe sokuthi sike sime ngodabalelana si-right silungile ngoba uyabona nje udaba lwangikhona sebesiza ngamandla bonke. Sisisho laba abasebenza phakathi laba sisisho laba e-military intelligence bayasondela kakhulu labo phakathi kodaba lolu.
Umnumzana Dumisane Muleya, umhleli wephephandaba lobulembu ele The News Works, ubexoxa ecingweni le Studio 7 ese South Africa.
The Voice of America, VOA.
Udubo lwamanzi luqhubekela phambili kobulawayo umanisipala wedolobho esengezelele amalanga okuvalwa kwamanzi kulandela ukufa kwemishina yokuwapompa esuka emadamu. Umeya waleli dolobho umnumzana David Coulthard waze enkundleni yokuxhumana e-X ukuthi amadamu akobulawayo awanelisanga ukuthola amanzi eneleyo ngoba alokhu ewomile. UColtat ukudaza uhulumende ukuthi angenele ukuze kuqedwe udubo lolu olusolulesikhathi eside. Ukuhlaziya lolu daba uDabuka Ncube weStudio 7 uxoxa lokansila kaWard 9 kobulawayo uMnumzana Donaldson Mabutho.
Imitshina yethu yepompa amanzi isuke ke yafa. Umtshina wethu omutsha wokuqala vele waphanjaniswa yitransformer eyadubukayo. Then sabe sesibuyela kumtshina omdala njengoba likwazi ukuthi imitshina emdala isigugile ayikwanisi ukuthi idonse kwesikhathi eside. Ukukhona ukukathesi-ke ngokuthi-ke izesa isilungisile ama-transformers ayo, leyo mtshina wathi lowo mutsha usulungile. Kodwa kuyathatha-ke isikhathi ukuthi ama-reservoirs ethu aphike ebe kuma-levels yokuthi senelise ukuthi sinikeze abanikazi besikhondo sikamthwakazi amanzi. Ikhangelele ukuthi lokhu uzasithathela amanye amalanga amabili.
Udubo lolu selulesikhathi eside lukhona njalo sibonele siba lomhlangano lohulumende labanye sekuminjani ekulungisiseni udubo lolu.
Sesike sathuma ke iqula elihambeke lahlangana lama ministers, uminister we local government honorable Chitando, uminister of lands and water honorable Masuka. Baba ke lomhlangano ke umhlangano wawulezicelo ezithile esakuqala ke singisona esoku esokuthi sidicle sinike ke declaration ukuthi iBulawayo kumele inikwe isiqotho ukuthi it's a water crisis city, so we really needed i declaration le ukuze isincediseke ukuthi ivule ke ifunding from government lamanye sithi ngama potential players asincedise. So ke babuyile baletha umbiko ikokulapho kwabuya kwaona sekulama reports eGlass Block Dam. Uminister esithi yenzani lisayinelane isivumelwano leso iGlass Block Dam yenzwe. Kodwa ke iGlass Block Dam ikhatshana, it's 24 months away and abantu bakubulawayo bayasebefile. Sithi uhulumende kathesi yena ke upresident umongameli welizwe wabumnangako engenele kudaba lokubulawa.
Sibone uMayor Coulthard ekhuluma ukuthi amadamu akobulawayo awangenisanga amanzi ngalesi sikhathi, isikhathi sezulu sesisiyaphela. Udubo lolu sikhangelela ukuthi lungakhula kanganani ngokuya kwesikhathi lonyaka.
Amadamu kangenisanga amanzi and lokho ke kutsho ukuthi luhlupho. Isicelo esesisicela kathesi-ke ukuthi-ke abantu bakithi abangakwanisa amasenti ngama-private players besincedise kudrilwe ke ama-boreholes kube ke lama water bowsers.
Lo ngumnumzana Donaldson Mabutho, ukansila kaWard 9 kobulawayo ubexoxa ecingweni loDabuka Ncube weStudio 7.
Zimbabwe.
Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba sokutholakale umkhakha wegciwane elibangela umkhuhlane wepolio ngemva kokuhlola amanzi awezinye izambuzi kobulawayo kulandela ukuqhamuka kwawo eHarare. Lokhu kwenzakala uhulumende ephakathi kohlelo lokunikeza abantwana abaleminyaka engaphansi kwelijumi umuthi wokwenqabela umkhuhlane wepolio kanye lokwenqabela lokwengezelela amajekiseni awokuvikela igciwane lohudo wona okubikwa usutholakale lakwezinye izigaba zelizwe lapho owawungekho khona. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomongikazi ongathandanga uzibetha ngegama.
Amanzi ayahlupha edolobheni lakobulawayo, ayahamba kwesikhathi eside, lanxa esebuya kawabuye ehlanzekileli khona ukuthi ungabona ukuthi kuyajabulisa ukuhlanzeka kwawo. Kwezinye isikhathi abuye ezintombini esenganabomvu, abuye ngani asenokunuka lodaka. So into esingayazi kahle ukuthi ayahlanzwa yini ngemithi yokuhlanza amanzi, asilashu ukuthi kuyahlanzwa sibili ngendlela yakho efanele kwenzakale. Njalo into enye senza ukuthi kungani umkhuhlane lo uyakhula, khona ukuthi abantu bayahamba kakhulu ikakhulu abantu abathengisayo. bona vanda vahambayo bekuya kuHarare bekuya lama trucks ezothengiswa ama fruits ama vegetables emgwaqweni ama vending stores abo asegcwele estradeni songani akulandi control ngokubuthwa kwezidi kungani kuyaphuza kwesinye isikhathi ikakhulu phakathi edorobheni
kuyina abantu abangakwenza ukwenqabela lo mkhuhlane
isixwayiso esilaso ngikuthi nxa bethenga ukudla lokhu okuthengiswa estradeni ukuningi kuvela endaweni ezijinekiniyo kuvela lapha endaweni lapho okuthiwa khona icholera isibhahe kakhulu siyabaxwayisa ukuthi kabakugezi ngamanzi lafana ukuthi uyabhongozela nxa kuzimpethephinga kuphuma imali i-running water sengakutsho ukuthi ageze ngamanzi i-running water ukuthi ukhongozele ugezise ama-fruits akho ugezise ama-vegetables akho kungakawapheki siyaxwayisa njalo ukuthi abantu kabangayi bathi nxa besiyahlangana kule emcinjini sinezifo ngamaphathi imishado babe sebepheka amasaladi abe maningi ngoba into zinjengamasaladi zingwama-vegetables aluhlanga akusuke kugeziseke enough ukuthi kubulale umkhuhlane sikhuthaze ukuthi kabapheke ukudla okuzaphekwa kuxhwathe kuzide kudliwe ba-avoid ukuthi badle izinto ezimhlaza njengama isaladi angaphekwayo xa befuna amasaladi kabayenze lakani aphekwayo njalo imbuthano yabantu abaningi besixwayisa ukuthi ngakuyavumanala ibe imbuthano ezabe ikhontrolwa sibili abantu bangaphekuhlangana nje okungalasidingi kwesiqakathekileyo kangako
lo ngumongikazi ongathandanga ukubethwa ngegama ubexoxa ecingweni losithandekile mdlanga westudio 7 esegweru umthethwandaba oya ekhotho sinqume ukuthi ikholeji leBulawayo Polytechnic akumelanga liphoqe abafundi ukuthi babhadale imali yefees ngedola leMelika kuphela ngoba lokho yikwephula umthetho. Ikholeji leli labojiswa ngomunye umfundi uDanford Prosper Gudarani Sithole encediswa ngamagqwetha enhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso yabafundi ezinaso kobulawayo umnumzana Chris Fundirwa othi bayajabula kakhulu ngalesi sinqumo.
Siyajabula kakhulu ngesinqumo lesi ngoba nje ayisikho okokuqala kwenzakala njalo siHarare Port. So nxa kwenzakala njalo esigaba ePort siyajabula kakhulu ukuthi amandla wethu awayiliphansi.
Amanye amakolishi wona enza njani kawabhadalisi lawo ngedola leMelika kuphela yini?
Umnyaka odluleyo kumbe sithi iminyaka embalwa leyedluleyo amakolishi lawa ebethatha iZimbabwe dola kodwa-ke sikhaye i-transivity from late last year and early this year amakolishi lawa one by one lokhu ethinta amapolisa odifuna ukubuya kuwa ekuthatheni i-UFT yinto eqale nje umnyaka odluleyo sizaphela nomnyaka lokuqala.
Emakolishini lapha ungathi unjani umumo? Bakhona yini abafundi ngobunengi kumbe bakhona laba abanengi abehlulekileyo ukubhadala i-fees?
Abaningi sibili iyabakhama intengo le. Abaningi sibili iyabakhama ngoba abazali njengoba ngisazi ukuthi siyama-students more than 90% ngabantu abafuna abazali and abazali bethu bambalwa sibili abahola bona exclusive US dollar and balutshwane njalo abahola imali elibithi ukuthi bebhadale intengo esizibona kumaportal wethu so kunje so iningi sibili lesiye kodwa-ke besithi njeabafundi siqale silise ukuthi beqale bengathathi i-US bechaje i-NRSC then sesisuka lapho-ke sezizama sifunde-ke ukuthi singalisa njani ukuthi intengo yamafee kumayunivesithi wonke ezejikelele yehle ngoba kunje so ayiphezulu kakhulu iphezulu kakhulu.
Imalini lapho ngathi kudula khona kakhulu?
Amanye amakholeji abhadalisa as high as 900 US dollars amanye akubo 600 US dollars intengo nje zisuka khonapho nje from 400 up to 900 yirenji yamakholeji amaningi and sikhayele ukuthi abazali bethu ungabona umzali ehola 400 US dollars izinex ibuya i-r t g s abalutshwane kakhulu iningi 200 to 400 that is range so so ukuthi umholi womzali wonke woko inyanga yonke awukwani ukuthi ngibhadalele mina isinesi siyingakhangeli ama-charges anjengakwa-accommodation, transport, upkeep, stationary konke lokhu. So sibone ukuthi hhayi intengo yemfundo sibili haha iyasikhama hhayi kancane.
Umnumzana Chris Fundirwa yisikhulumeli senhlanganiso yabafundi ezinaso koBulawayo. Ubexoxa lo Ntukamile Nkomo kweStudio 7. Wezemelika oncintisa ukumela ibandla lama-Republicans ukhetho lokudinga umongameli ekupheleni komnyaka unkosikazi Nikki Haley uthi lanxa engakakunqobi kuzinga kuzigaba esezibe khona zokhetho uzaqhubekela phambili encintisa. Ngomgqibelo kuza kuba lokhetho lwama-primaries esigabeni se-South Carolina lapho okudabuka khona uHaley. Uqalingo olukhona lutshengisa ukuba uHaley uzanqotshwa esigabeni lesi. UHaley nguye yedwa osesele encintisa nalo Trump oqhubekela phambili enqoba lanxa elamacala ambalwa awetheswa emthethwandaba abalisa ukuzama ukugenqula impumela yokhetho lokuthi kungathembeki ngokusa amaphepha alemfihlo yesizwe emzini wakhe. Sixoxe lolandela izombusazo zomnumzana Dan Moyo. Saqala ngokumbuza ukuthi kungani uTrump elokhu enqoba yena ebhekane lamacala ambalwa emthethwandaba.
Ale yona indaba edidingqondo kakhulu ukuthi kuwenzeka kanjani ukuthi umuntu olamacala angaka abe lokhu ethola i-support ayitholayo kuma-Republicans. Kuyasimangalisa sonke ukuthi yini esiyenzakala ngama-Republicans. Well, siya-understand ukuthi ama-democratic policies abawathandi and so on and so forth, but ukuthi bazimisele ukuthi basupportane lo muntu olamacala olama-indictments okungenzeka futhi ukuthi before sifika uNovember kube ngumuntu oyabe segwetshiwe. Sibonile bebuzwa abaningi ukuthi even angagwetshwa ngizomvotela na, basho bathi ngempela sizomvotela ngoba sibona enguye umuntu osilungeleyo thina ukukhokhela. So thina abanye kuyasixaka lokhu ngoba ma mina ngikubhekisisa khona lokhu angiboni ukuthi omunye umuntu angaba lamacala afana lakaTrump. Abantu abaningi kangaka bebelokhu besithi nguye abamfunayo ukuthi abuze. So kusho ukuthi umuntu onjalo angayenza umathanda phela ma esengumongameli lizomstopa lisithini, njengoba even ama-courts ma bamgweba bembona ukuthi ulecala lina limbona efit ukuthi abe ngumongameli wena. So kusho ukuthi limnikeza i-blank check ukuthi angayenza umathanda ma ese-White House and ayikho into elizoyenza ngoba umuntu onjalo selimenze waba above the law, which is something i-constitution yeleli kwele America engakuvumeliwe kona lokhu ukuthi anyone abe above the law. But uTrump simbona sebembeka kulelo zinga ukuthi u-above the law ama-Republicans. So thina sesithandazela ukuthi the rest of America ingqondo zabo ezilokhu esisasebenza basoze bakuvumele lokhu njalo bazovotela uBiden ngoNovemba ukwenzela ukuthi bastophe ubuhlanga lobo esibubonayo.
Unumzana Dan Moyo ngolandela izombusazo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseVirginia khonapha kwele Melika. Abakhubazekileyo bathi bayekwa ngamathuba okuzivakazela okupheleleyo ekwahluleleni kwamacala bengamiswa kumbe belalela amacala athoniswa emthethwandaba eZimbabwe ngoba akulandawo zokuhambisa ama-ramps okulotshwe nge-braille abatoliki lokunye. Ulusi Selemane usethulela lolu daba.
Lokhu kukhalaza kuza ngemva kokuba unkosikazi Khudzanayi Garota owesigabeni semthoko olenkinga yokungenelisa ukukhuluma ephose walahlekelwa lelungelo lakhe lokuthola usizo lwemithetho umantshi eselahlele khatshana ukuthoniswa kwecala aliphanyeka kuleyo ndawo nyakenye. Kwakungela muntu wokutolika ngezandla kuze kwangenela inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights owadinga umuntu otolikela abakhuluma ngezandla i-sign language. Waphanyeka udaba lwakhe kulandela ukutshaywa kwakhe ngumnumzana Tendai Nyambuya, umphathintambo weKachimana Primary School eMudzi, ngesikhathi kulomhlangano weSchool Development Committee. Elinye lamagqwetha kaKarota umnumzana Kelvin Kabaya uthi bamukele ngenjabulo isinqumo sokuthi kuthoniswe icala leli.
Yimpumela endleleyo kithi ukudaba lokufinyelela ukulungiswa kwendaba emtitwandaba. Abakhubazekileyo bangathuliswa khona usizo.
Okhubazekileyo ohlala eStone Ridge Park eHarare, umnumzana David Jinga, uthi uqakathekile ukuthi abakhubazekileyo bathole imfundiso eyanelayo ngamalungelo abo.
Abantu bayabuya lapha bayenza amakampeni but abafundisi ama-disabled bayenza njani, bayazi ukuthi bayaphila njani.
Usenator Anna Shiri okhubazekileyo laye njalo omela abanye bakhe edale lephalamende uthi kumele kulandelwe isisekelo sombuso welizwe sonke sikhathi.
Kumele abantu abakhubazekileyo labo bangahamba emakhothi, ama-prosecutor, kumele lawo bakwanise ukukhuluma lo muntu wonke le sign language. Umuntu kafunde sign language from ECD.
Usenator Ishmael Joe ongaboniyo njalo omele abakhubazekileyo uthi ukulolongwa kwemithetho ephathelane labakhubazekileyo yiyo indlela engalungisisa ukubandlululwa kwabo.
Ngoba njalo ukuthi ama-interpreters le interpretation yi-sign language kumagweda kuyabe kungasahluphi. Njalo ama-building amatsha siyabona ukuthi i-Ministry of Justice ise-accessible but akudala lawa yiwo amele kube lama-renovations.
Leli cala kubikwa lamiswa ukuthethwa kusukela ngombimbitho nyakenye ngemva kokususwa kwalo phambi kwemithethwandaba ngabachutshisi. Ngesikhathi emiswa phambi kwemithethwandaba ngomnyaka 2023, uNyambuya wetheswa umlando wokutshaya unkosikazi Karota emhlanganweni we-School Development Committee. Umphathisikolo waxabana lomunye umbalisi ngesikhathi kuqhutshwa lomhlangano labazali kanye labantwana besikolo. Unkosikazi Karota uthi wafuqwa nguNyambuya, wawela phansi walimala isandla. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labe Judiciary Services Commission ngoba isikhulumeli se-JSC besingaphenduli umakhalekhukhwini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingulusi Selemani Yasini.
Esigabeni esiphatha indaba zabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lonkosikazi Zanele Mguni ukukhela inhlanganiso yamayibuye People's Party elwela ilungelo likaZulu.
Njengomntwana okhulela emakhaya ngaphansi kwama-disadvantages amaningi, into emangiqeda isikolo nami ngazama ukuthi ngibone umsebenzi elizweni, ngazama i-temporal teaching. To my surprise, ngaleso sikhathi bengisasemncane ezinye izinto ungaziboni ngaleyo ndlela. Ngangithi uma ngihamba ema-ofisini sisiyafuna umsebenzi laphana, ngithole kunabantu abavela outside i-province yakithi, emathebeleleni south. Labo bantu kungesibo nabantu abayenzalo emathebeleleni south. Sibambe i-queue nabo, bona bayaqhathwa, thina siqhathwa. Akuzange kunithatha isikhathi-ke ngahlala ngagcina lami sengivumela phandle kwelizwe ngenxa yale ncindezi yokuthi abantu laba sibe kuza ukuthi uhlaleleni ekhaya wenzani, landela abanye abantwana egoli. Ngithe uma ngifika la e-South Africa yikho lapho engaqala ukuvuleka khona amehlo, ngabona ukuthi ikhona into engahambi kahle elizweni kwezepolitiki. Yikho kwangenza ngagcina lami ngijoyine ipolitiki, ngabona kakhulukazi ukuthi abantu bakithi besides ukuthi mhlawumbe siyayisaba ipolitiki kodwa we lack that political education, ukuthi kumele abantu bakithi sibafundise kakhulu ngepolitiki, sifunde lokuzimela lokuzivela lokufunda nje ukudefenda ubuyimo bethu, amasiko ethu, i-culture yethu, umhlaba wethu, izinto ezifana nalezo. Si-understand ukuthi masinje sisiya ezikolweni singaqhathwa kumbe singabhasi ezikolweni, that means ukuthi ukusasa lethu ezisizwe lifile. So singabantu kuyabe kumele siphakame, lezo zinto sizidimande ku-government, njalo singasabi ukukhuluma ngohulumeni ngoba kulilungelo lethu ukuthi sikhulume ngohulumeni kuma-officini because of us.
Nxa ukwenza konke lokhu njengoba ungumama, uyabe ungesabi ukuthi lapho engxenye agcina ngigqoka abanye abantu inyama?
Mina into engayinanzelelayo babuDube ikakhulukazi ngokuhlala kwami emazweni because ngihlala isikhathi esiningi, ngiye ngananzelela ukuthi vele sifile sinjalo siphila. Ngiyalwa angilwi, ungcono olwayo afele ekulweni kunawe othusaba ukulwa kodwa ekugcineni uzofa ngale ndlela ebuhlungu. Siyabagxoba izinyawo kodwa kulilungelo lethu. Siyaphila emhlabeni asizile ukuzoncindezelwa ngabanye abantu kodwa kumele sililwele ilungelo lethu. Njengoba nabo bephakamile bathi bafuna ukusibusa, nathi kumele silwele amalungelo ethu singabantu. abantu ipolitiki vele njalo siyabagqoba izinyawo kodwa mangilwela ikusasa labantu abami angiyiboni inkinga lapho because ngilwela igeneration engabonwayo ngilwela isizukulwane esingekho angifuni ukudlula emhlabeni abantu abambisale bephila le mpilo engiyiphilileyo angifuni ukudlula emhlabeni abantu abambisale bengelandawo yokuphila just because mina ngiyesaba ukulwa yonke into emhlabeni iyimbi ungazibona ungafuni ukulwa kutho khona ukuthi kukhona ongakakuzwisisi ngempilo kumele siwulwele umhlaba kumele silwele ukuphila kumele silwele i-service delivery kulaba abasiphetheyo yonke into vele is about fighting.
Lo nkosikazi Zanele Mkuni wehlanganiso yemayibu ye-People's Party oluvalisa ngenjabulo umthembo sithemba uGibbs Dube lilale.